so ukubotshwa kulokhuyana aso zinto emele ukuthi zingazi yabotshelwa abantu banjengabona labana ngoba there is no evidence yakho ujabulani bamblocka kaningi ningi zama ukuthi khona ebonana layo upresident emtshele his side of the story kungakaphumi konke khona lokho kodwa laba abanye laba odidmas mtaso orugari oreka ukonde uzokuza labo bona labo lokhu zini labo unicolas ugoji ngabantu-ke labo kuthiwa bebela bedinga belezimali bedinga le agent engusniper ukuthi bemkhuphe ngombhobho laphana upresident welizwe but they are not arrested bahlezi nje baphandle kanti laba kwini osokubotshelwa laba abantu laba abangasiwo bakhona ukukhuluma nje lokho sithi i-freedom of speech nxa kuyikho ujaba akukhulumayo kumbe i-interpretation yehlule ukuthi abantu bemzwisise ukuthi uthini sothiwa khona u-undermine i-authority ka-president
ngemva komhlangano lo owenziwa phambi kwakusasa owezanu-p f ubona ungani ibandla leli liyasala linjani
njengebandla singakhulumi ngokahulumente kodwa-ke ebandleni kanye ngokwebandla ngokwakho hhayi liyabe ngasela lutho liyabe selivele selithathwa ngumoya ngoba abantu bonke abalaphana ngabantu labana oyebonkosi abatshelwa okokwenza abangacabangiyo yiwo abazakuthelelwa bebekwe lapha ungakhangela nge-ishu yona leyi abantu abaxotshiwe ngama-vote of no confidence lawo izikhiwa zabo lezo yikrimu okuthiwa khona ngezanu ngaphoyinte ngentando yakhe loze kuphoyinte abezanu khona ngabe bengu-vice president vice president lobo-chairman kuphele kungokwabo but in all reality izaphu njengoba ingasekho laphana oyenjeleni masuku osikhanyiso laba ngibona vele sokonakeli ngoba usikhanyiso uNdlovu nxa ingekho lapha omunye ngubani oyabe le face yezaphu ngaphandle kwama-deserters abadizetha vele ngesikhathi sempi abazodizetha okugcweleyo sesivele empini ojacob mdenda abacross i-flow u-obert umpovu wacross i-flow umathema wacross i-flow so kakula muntu laphana le face yezaphu lapha omsipha labana ngabacross i-flow